So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga difuka njani izilukandaba kwelamukela emsakazweni wa Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 24 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqansa.
Okokuqala engikunanzelelayo kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona.
Abathathu abasezandleni zamapholisa besetheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikhala, Jacob Ngarivume lo Hopewell Shingono bakhangelelwe ukumiswa imthethwandaba lamuhla.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Khathesi ungakukhangela kakusese ngokweopposition yodwa.
Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla leZANU-PF.
So angazi ke mawuthi abantu abasivotelanga ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotelanga ngaba sikwazi ukuthola la ama-spaces la asekhona.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqonga. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gcikwane kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani labaligcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezinhlanu 5930 labulala abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 155. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wokuthelelana igcikwane leli unjani kobulawayo.
Okokuqala engikunanzelelayo kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona. Ngokunjalo impilo abayiphilayo leyane ukuthi abalandeli izimiso ezokuba nasivikele umkhuhlane. Kodwa ngikunanzela kakhulu kungabantu laba abavela ngaphandle kwelizwe ikakhulu eSouth Africa leBotswana ababuya ngendlela ezingayisizo esingathi thina babuya ngedouble up. Bona abana abantu sibona ngathi babezingozi kakhulu ngoba babuya lapha bahlane labantu bengahlolwanga. Ngokwenza njalo bayathiya leli gcikwane babuyele futhi ngendlela ezingaqedakaliyo. So ngokubona kwami ngibona ngathi yikho okubangela ukuthi leli gcikwane libe lokhu liqansa labo kobulawayo ngalezo zizathu. Njalo siyananzela labona abanye abantu ababuyayo kuzokuthola ama-grocery abuyayo ngendlela ezingaqodakaliyo evela ngaphandle kwelizwe. Le ndlela afika abanjwe ngayo sibona ngathi lawo asikhozela ushipho lokuthi leli gcikwane liqhubeke limemetheka. Njengoba thina lapha kobulawayo kuyinto abantu esidulana ngapha leBotswana lelizwe leSouth Africa abantu abachaya khona ama-double up. Ngibona ngathi yikho okusikhathaza ukwenza leli nani liqhubeke likhwela siya phezulu.
Ngokubona kwakho kungani inani labantu abatholakala bele gcikwane le-coronavirus lisiba phezulu kobulawayo?
Esikunanzelela lapha edolobheni lakobulawayo ukuthi umumo we-COVID-19 kumbe coronavirus ukhanya ungamhlanga ukuze kufike lesi sikhathi. Siyananzela ukuthi khathesi ekuqaliseni ngale bekusinanzelela ukuthi abantu abaningi kade begula bebanjwa belala umkhuhlane ngabantu kade bevela phandle kwelizwe kuboBotswana eSouth Africa. Kodwa khathesi siyananzela ukuthi lakhonapha kobulawayo ihlupho sesisiba lalo ukuthi sokusiba la ma-cases amaningi abonakali ngabantu abavela bangazange baphume ngaphandle ngezindlela thina sihlezi phakathi kumuzwa wobulawayo sokulokuthelelana okuthile. So leso sizathu kuyatshengisa ukuthi hatshi bo abantu kufanele sinanzelele ngoba gcikwane leli khaya liyamemetheka umumo wakhe sawumuhle.
Abantu bayalandela na imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Well, eqinisweni abantu khathesi abakhona abangokuningi bazama ukulandela kodwa silabanye abantu futhi ungananzelela abangalendeli abangathi bagqukela kubeli bona bayesaba umthetho besaba amapholisa ukuthi amapholisa bengibona ngabopha bazathini ngoba abantu le ndlela bamiyana ngayo okunye njalo mbona kuyasihlukuluza kakhulu yikuyanga. lokuswela yikho kwenza sibe lohlupho. Idorobha lokubulawa kathesi siyananzela ukubana siphakathi kohlupho olwamanzi. Ngokunjalo kuba lezi ndawo ezithatha isikhathi eside zingelamanzi phose iviki yonke. So nxa amanzi sebuya ngebhawuza leyana enika abantu amanzi e-City Council, abantu bayaminyana khona phana bonke sebefuna amanzi, abasahloniphi lokhu kuthiwa yi-social distance. Siyakunanzela lokho. Lancama amasuku yagqoka kodwa kuba lokugudlana okuningi lokufuqana khonaphana kuba yingozi.
Umnumzana Ambrose Bindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Abathathu abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela abathi umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli we-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela bazamiswa emthethwandaba lamuhla. Ungarivumelo Chingono sebehlezi okwenyanga eyodwa esitokisini belokhu besalelwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Usikhala yena uze wabanjwa ngamapholisa ngemva kwenyanga ewadenya. Kulokuphoselana aqatha phezu kokuba ngubani ongaba wathengisa emapholiseni usikhala ukuze agcine ebanjwa eHarare. Kunjalo nje abalwela ilungelo loluntu kunye labamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi amalunga abo elokhu ebotshwa mahlayana ehlukuluzwa njalo ethunjwa ezindlini zawo ngabezomvikela besebenza ndawonye lamapholisa. Ummeli weBhinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-MDC Alliance uthi umenywe ngamapholisa akobulawayo kulandela ukubonakala kwakhe enikeza izisebenzi zevinkilini lako TM Hyper kobulawayo amalembu amabili alotshe ukuthi ibandla leZANU PF kumele lisuke embusweni kumbe ZANU PF must go ngesilungu. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi usetshele igqwetha lakhe ngalolu daba. Uthi njalo wesabela impilo yakhe kulandela athi ikuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabanye bakhe kanye labalwela ilungelo loluntu yikho esakaze lolu daba enkundleni yobulembu be-internet obeTwitter.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokwe-opposition yodwa, kakusese yi-civil society yodwa, sokungama-civil servants, sokuyizisebenzi zonke, sokungabafundisi bama-church atshiyeneyo, kakusela muntu okuthiwa khona nguye umuntu o-right. Wonke umuntu sokufuza ukuthi ehlukuluzwe ngaphandle kokuthi umuntu ethi sivumelana lobubi obenziwa yi-ZANU PF. So ke mbona ngani ukuhlukuluzwa kulokhu kuqhubekela phambili, kodwa thina savela sazinikela, sangena kule struggle sikwazi ukuthi esasikudinga yikuyini. Sidinga ukuthi khona sibe lohulumende oyakwenza ukuthi izibhedlela zibe lemithi, izibhedlela zibe labodokotela, izibhedlela zibe labonensi, izisebenzi zasezibhedlela zihole, ama-civil servants ahole imali yakwenza ukuthi begcine abantu babo. Njalo sifuna umkhonomi wokuthi khona omunye lomunye angafuna ukudinga umsebenzi ewuthole. Asifuni ukuncindezelwa. Mbona ngani labo abalwayo ngezimpi zabo 1970 babesilwa against ukuncindezelwa okufana nalokho.
Usanda ukuthi udingwa ngamapholisa ngoba wabonakala uthwele amalembu la okuvala ubuso okuthiwa ngama-mask. Ungathi amapholisa ayabe ehlukuluza abantu kumbe esenza lokho akathi yikulondoloza umthetho ukuthi kungabe lenkuthazo yokuthi abantu bevukele uhulumeni.
Mamhlanga ama masks lawa ayebhalwe ZANU PF must go. Mina ngivele ngigqoka lawo mamaski every day lapho engihamba khona ngitsho nje la kuma roadblock awo amaphoyisa ake mbone ngiwagqokile lawo mamaski. Njengoba nje kuyafana kube lezikhathi lapho engiyake ngigqoke khona ama t-shirts ayabe ebhalwe Nelson Chamisa for president kumbe amakepesi abhalwe Chamisa for president. amboni lutho olubi ngalokho engiyabe ngikwenzile njalo kumbe ukuthi nginike umuntu kumbe ngihambe nganika abantu abanengi abezana uPF bake begqoke ama t-shirts kumbe amanye ama material abhalwe khona ukuthi khona MDC ngabathengisi ama sanctions must go kuvunyelwe yi democratic society sokungani umuntu wonke sokufuze ecabange ngendlela yezana uPF you know izana uPF kaso Zimbabwe izana uPF ngumhlangano nje wabantu abalutshwana othina masa labo mnangagwa labanye nje abalutshwana akufuzanga thina abanye besibambe ngamandla ukuthi khona sikholwe kulokho abakukholelwayo
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga North edalele parliamente njalo engwebandla le MDC Alliance ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lilandule imbiko ethi lisebenzelana leZANU-PF. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ugatsha lozokhetho lwezekhelwa zise ngeviki edluleyo ukuba leli bandla lizakhetha amalunga alo ukuthi athathe izikhundla ezatshiywa ngamalunga ebandla le-MDC Alliance agxotshwa libandla le-MDCT edale. Abakhethiweyo ukuya edale lePhalamende babalisa unkosazana Khuphe ngokwakhe labanye abalichumilane abaza kuba ngamalunga eSenate ledale lePhalamende. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uzokwazi ukuthi iPR leSenate ngama positions afilwa yiparty ngoba ivotelwe ngabantu so angazi ke mawuthi abantu abasivotela ngokuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotelwa ngaba sikwazi ukuthola la ama spaces la sekhona lezi zikhewe sezivulekile nje zivulekwa ngoba livoti iparty yethu elitholileyo ebantwini so haya kulona iqiniso ukuthi asivotelwa ngabantu ngaba basivotela ngaphela ngabe asina positions okumele sisizifile
bakhona abathi bona ibandla lenu lingani likuhlangothi lwezana PF ngoba alizwakali licothoza okuyabe kwenzakele okufana locuku kumbe kwephulwa kwelungelo likaZulu lithini lina ngalokho
ngokunye ongasoqiniso khona lokho umsakazi ngeFriday ngenze iinterview neOpen Parli ngizokuthumela yona manje sikhuluma ngamalungelo abantu ukuthi hayi akumelanga ukuthi abhekelwe phansi manje ngenze iinterview neyinye i-station station ngikhuluma ngamabishop ukuthi amabishop ayekwe phansi angasukelwa nokuthi nencwadi ebhalwe yi-government le yaphuma ibhalwe ngumama uMonica Mtsafa ekhulumela igovernment ukuthi incwadi embi kakhulu igovernment itshela abantu bemadebheleland ukuthi they must just go and jump in a lake ukuthi akukho umbuso ongabhala ubhale ngaleyo ndlela ubhalela abantu ngempela abantu ababhekiweyo so hayi sibuhlungu and besingakukhangelelanga ukuthi ngo-2020 government ngaba lesibindi sokuthi ibhale incwadi enjalo itshela abantu bemathepheleland ukuthi abahambiweyo ukufa.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Standard lithi kwaba lokuphikisana phakathi kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhethe bani oza kuba ngumphathintambo wezempilakahle okubangela ukuthi uMnangagwa akhalale ukukhetha wathi kazithathele lesi sikhundla uChiwenga. Iphephandaba le-Chronicle lithi umahluli wakobulawayo umnumzana Thompson Mabhikwa usecele ukungahluli udaba lwecala lokweba igolide elalisetheswa igqweda umnumzana Admire Rubaya. URubaya ufuna ukuhlawulwa imali nguMabhikwa esithi wabotshwa wavalelwa ejele leKami ngomnyaka odluleyo yena engelacala. lesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Salbonani ma lo welcome dube ukuma etholo jokomali mina badala ngikhala ngendaba yelizwe langiloke ngikhala ngalo intivele thina ngeke zabe lesabelo emandebe emashoneni ngoba ilizwe ngelamandebe elamashona so sithi amashona vele ayikho thina into esizayenza khulume futhi ukhona ubhuti othi thina hleli egoli sifuna ukuyalungisela siyalungiselwa ngubani aluba kuya ngaye uRamaphosa akade ngasixotsha sonke isikhathi siye khonani ekhaya asazi yena kumbulawa amandla okulungisa ngoba thina amandla asilawo angeke sibe lawo vele ngoba ma uthi uyabona uyafaka umbono uyafa uthi uyakhuluma lokhu uyafa baningi abanye abafowethu asebefile abanye abasemajeni indaba kamnangagwa lebandla lalo so inzima le ndaba inzima kakhulu thina mandebele asila kwethu.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo.
Ya lo mnangagwa lo wayecabanga ukuthi upresident ipapa lombhida lo owathi abantu bedle wona. President ufuna umuntu ofundileyo angeke ukuze ngopresident ungazi u-alo ilo u ungakwazi u-1 minus 2 ungakwazi ukuvuka ugidi umuntu upresident usizwa ukuthi upresident ungenele ukutshontsha ungenele ukubulala abantu manje kuyacaca manje ama-election aziveza manje iZANU-PF ivele iveza sobala ukuthi abazange bevotele ngabantu laba abantu babo laba kusala abantu ababafunayo labo abantu bayabazonda abantu beZANU-PF angeke uvotele amasela la akula muntu ongavotela abantu ababulala abantu akula muntu ongavotela abantu abathumba abantu akula muntu ongavotela umuntu osarep umfazi ngesikhathi lesi caca sobala vele ukuthi akula muntu abavotelayo ama-election and kuvele kusemehlweni kabantu bani angeke ukuthi wavotelwa ngabantu udlulala uthumba abantu ebusuku akula muntu wabavotela abantu beZANU-PF lapo kanti vele obavotelayo mbani manje sebesithi 23 bazowina ama-election bantu bakhethi vusana amehlo iZANU-PF kungena muntu ozoyivotela loba bengabuya lo mumbu wabobolileyo lamabele wababolileyo yekelani lingathathi loba lingathatha lidle iZANU-PF lingayivoteli.
Salibona ndibasaka sibe Studio 7 linjani ke injani impilo yakwenu. Hayi bo siyabonga ngalo msebenzi lophetheyo. Hayi kuyabongeka kakhulu ngonibana mara eh kula inkinga labona ingxaki ekhona emhlabeni eZimbabwe eh kunzima bafethi ngonibana lizuzela lani ingxoko eziphuma ebantwini nanku nje labo Job Sikhala sebethe badoda nanku omunye la esethe wadotshe emzini wakhe ngumuntu owomileyo kungaziwa lokuthi kuyenzakalani eh asazike jobani iu le oiu yakhona layona sadike sisayilindile njengamazimbabweni ukuthi heyi andibana nje bethi besukume bebonisa nalo mbuso okhona kule lizwe lezimbabwe e asazike bafethi mara labona ukuthi eyi indaba ezenzakala nampa nje labona abamajele abagcina amajele nampa baphonga ukukhuluma intando yabo bathi bona eyi nanku ke umuntu waphuza ukubuya bathi emanketane wahamba la manketane ezandleni ey'nyaweni bethi bebuzwa bathi ayibo amakhikade aliukhinuleka bathi sekondithe eyi kodwa eyi uphuzile ukuye ekhothi kodwa umlando yokuthi izivalo kade ziyalukuvuleka mara nikubhekile iqinisa anitabona ukuthi yikudelela vele bazitshela ukuthi hayi vele yithe siziphethenda kulo ngasidonzenda kulo ngasiqamula so far asaziwa fethi manithi nje lithuthumeze lababa isadiki uRamaphosa nje ethe ngathi uyaphuthuma mara siyazi ukuthi ayeyikho lenye into angayikhuluma uRamaphosa wonibana mayobona umntuebo ebhekile ukuthi yini into eyenzakala eZimbabwe bafethi asiboni ukuthi uRamaphosa ngakhona ukuvula umlomo ukukhuluma intando yakhe kumbe ukukhuluma okumele kulungisiswe eZimbabwe mara siyazi ukuthi yazi kule zigebengu mara asazi ukuthi bazovelapha bangasikhulula kimini umfokanyama foka mtunzi ufoka phula matambo iphuma phansi komfundi khwekhwe kobaphumula ngase gweru
yebo yebo Studio 7 omuhle nayo indaba yami namhlanje phezu kwayo indaba ye-COVID-19 leyo ukuthi abantu uma befika eZimbabwe besuka kwamanye amazwe bafaka ukuquarantine waye ma efika umuntu evela samu engahle e-chekhwe ma engabanjwanga ahleziyele emzini wakhe ma ebanjiwe ehlasuke esibhedlele lokuyabe uthelela abantu ababegula labangaguliwe uthelela one ndawo kusani khonaokho umkhuhlane ungaphela khona lapho ngolokho beyesandiza umkhuhlane besiya phambili. uhulumende mayebona sibe ecabanga kahle kahle ubona ku writing khona kwakwenzakalayo abafike kahle kumbe ayeboda ayebamela khona acheck abantu bephume bezihambe lapho abacheckwa khona abacheckwa abantu ngesame day khonapho efike ehle check ehleyaza kathulani kalalutho ahlaphuma ezihambeni emzini akhona ukupakwa bekutakwe bepakwe bezithelelana imikhuhlane ye-one down ma bebaleka ngeke basole mina ngithi ba-right ma bephuma bebaleka ungahlala wena ukwazi ukuthi mandle lisondlala umphathi kwenkinga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamayezi amabili awezulu lesiphepho alubhekise esigabeni seGulf of Mexico. Elinye yezi elithiwa Tropical Storm Laura selichiye libulele abantu abahlanu elizweni leHaiti lalubhekisa kweleMelika. Elinye yezi elithiwa Hurricane Marco amaHurricane omabili akhangelelwe ukuchaya eleMelika lamuhla kumbe kusasa. Amazwe awumhlubulo ezansi ye-Afrika yiwo akhangelelwe ukuncedisa eleMozambique ukuthi lilwisane lodubo lwabahlamungi besimoslem abedlulisa amalawulo asebebulele abantu abambalwa kulelo lizwe. Eke sikhangele ezivela ngapha kweleMelika ngamafitshane. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans we-Republican National Convention uqala lamuhla. Lumhlangano obumele wenziwe edolobheni le-Charlotte e-North Carolina kodwa ngenxa yegcikwane le-coronavirus uzenziwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini lakumabonakude. Lamuhla ebusuku ekuvulweni kwalomhlangano izikhulumele ezizaba khona zibalisa indodana ka-Trump uDonald Trump Jr. lezinye iziphathamandla zaleli bandla. Ngeviki edluleyo ibandla le-Democratic Party belilomhlangano walo ofanayo kodwa kulezikhulumeli nezigoqela iziphathamandla zebandla lama-Republicans. Akukakhulunywa ukuthi emhlanganweni waleviki kuleziphathamandla zebandla lama-Democrats ezizakhuluma zisekela uMongameli Trump na njengalokhu okwenziwa ngeviki edluleyo kukhuluma abe-Republican Party besithi basekela uMnumzana Joe Biden. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leVirginia uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sesizwile kancane masilalela uTrump ekhuluma eTwitter ukuthi enuzozama ukuthi ayenze kanjani ukuthi eyama-Republican i-convention i-RNC Republican National Convention ukuthi yona uzoyenza kanjani. Okunye simzwe kutsho esola ama-Democrats ukuthi ama-speech abo amanye amaningi akhona ebe-recordiwe, pre-recorded, and therefore yena kusho ukuthi uzozama ukuthi awakhe awenze abe live. Kunzima kakhulu ukukwenza lokho ngesikhathi se-COVID unless ma kuwukuthi uzimisele ukuthi aphule ama-recommendations anikezwa i-CDC ayiwona akhuluma ngokuthi ungaba labantu abayingaki. So angiboni ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi kuphumelele, but masilandela umqondo wakhe masisizwa ama-comments awenzayo ku-Twitter lakuma-interview sibona ungathi uzozama ukuthi yena azame ukwenza izinto eziningi zibe live. Sizwile futhi njalo ukuthi kuthiwa yena esakhe ispeech uzosinika e-White House okuyinto engakazi yenziwe any incumbent, any sitting president. Asikaze sizwe sitting president esebenzisa i-White House. I-White House ngelizwe lonke ngeka-president whether uli-Democrat or uli-Republican.
Asebecubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lama-Democrats bathi bona kukhanya uMnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla atshiyeneyo afana lelama-Republicans. Lalo ubona njani isimo sika-Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika-Biden, kuzaba lo mehluko na?
isimo sika Trump masiqathaniswa lesika Biden sivele position e wrong kakhulu ngoba into ezikhonjiswa ngu Biden ku convention yakhe ngezokuhluleka ukulida ukuba le leadership esikubonile ku Trump especially indaba zokuvimbela igciwane leli ele COVID-19 ukuthi li spread sibonile ukuthi hayi esikhathini esinengi uTrump uhlulekile ngoba one akafuni ukusebenzisa iscience, two uvele ngumuntu nje ovela akhulume akucabangayo angazange aqala ku-fact check or approve ukuthi into yakhona scientifically yinto engasebenza. Kufana lokuthi atshela abantu ukuthi hayi lingafaka i-bleach emzimbeni yenu ngoba i-bleach isibonakale into esebenzayo ukuthi iqedele igciwane leli. Izinto azikhulume ku-national TV lezi.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha edolobheni le-Virginia kwele Melika.
Hello.
Yeah, what do
I say? How can I help you?
We are good enough.
Come on, you can't let me be. Mama, come up and let me learn. I'm not happy if you want to run. Come on, you can't let me be. Mama, come up and let me learn. I'm not happy if you want to run. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you.
Abahlabeleli abambalwa abazithi bona Zim Maskandi behlabela ingoma ethiwa COVID-19. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Abathathu abasezandleni zamapholisa besetheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikhala Jacob Ngarivume lo Hopewell Chingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla le-ZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.